Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngibonge uTanonoka Wande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izwi likandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolesithathu mhlazi ku-22 Nhlolanja 2023 ngoChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, kulandela umkhosi wokunanza ilanga labatsha izolo elupane ele Robert Mugabe National Youth Day, abakade bekulo mbuthano bathi bazasabalalisa umkhosi wokulwisana lokusetshenziswa kwezidakamizwa ikakhulu ngabasakhulayo.
Umkhosi lo uhambe kuhle kakhulu njalo indinkimba yendaba iyona le ukukhangana nento lezidakamizwa, kodwa ke lokukhuthaza futhi njalo ukuthi abatsha abakwanise ukuzisebenzela.
Amapolisa athi inani labantu asebebotshiwe phansi kohlelo lokulwisana lezidakamizwa olusungulwe kumaviki amathathu edluleyo selikhwele laya kunkulungwane ezimbili ezilamakhulu phosa amahlanu 2470.
Yasweleka ukuthi akhangele njalo imbangela yokuthi abantwana bathathe izidakamizwa.
Izakhamizi zakobulawayo sezikhulumisane labaphathintambo bezesa zicela ukwaziswa lapho zizacitshelwa khona amandla kagetsi kwenzela ukwenqabela ukulahlekelwa ikudla.
One wokuqala babo sowesibili balengozi yokuthi bathathele impahla zabo, owesakulengozi yamanzi bashukuluza ithukumezo ngabantu.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Kulandela umkhosi wokunanza ilanga labatsha izolo elupane ele Robert Mugabe National Youth Day, abakade bekulo mbuthano bathi bazasabalalisa umkhankaso wokulwisa ukusetshenziswa kwezidakamizwa ikakhulu ngabasakhulayo. Kulumkhosi umongameli Emerson Mnangagwa ugcizelele ukuthi abazatholakala bethengisa izidakamizwa bazabotshwa bejeziswe. Kubikwa kulabanye abatsha abanikezwe umhlaba wokulima kanye lemali yokusungula amabhizimusi kulumbuthano. Kodwa abanye abakhulume leStudio 7 bathe uhulumende uyehluleka ukuvuselela umnotho welizwe njalo uzama ukuthuthukisa ihlekana nje elincinyane lalabo abasekela ibandla elibusayo. Omunye obekade kulumbuthano njalo engomunye wabaqoqi bawo ngumnumzana Damuka Nyoni, owayengumgcini sihlalo ogatsha lwabasakhulayo kubandla lezanu PF eMathebeleland North, kodwa okwakathesi osengumqoqi womanyano wabafundisi owePastors for ED eMathebeleland North njalo ekhokhela inkonzo yePentecostal Church of God eLupane. Asizweni exoxa ngalolu daba losithandekile Mhlanga weStudio 7.
Sibone ontanga besukuma langabe bekhatshwa ngabanye abantu abadala, ngoba phela abantwana kabahambi bebodwa, bahamba belabantu abadala. Silokukhangelela nokuthemba njalo ukuthi imikhosi enje ingaqhubeka isiya phambili isenzakala, kungabi nje ukuthi kuyenziwa ngaleli langa kuphela, but sesikhuthaza thina njengabantu abezenkolo yabafundisi, sikhangelela ukuthi ke kube into eqhubekayo njengomsebenzi esihle siwenza thina ezinkonzweni ukuthi ontanga kabashane lezidakamizwa. Njalo ke sibone futhi ontanga benikwa izindawo zokuthi bekwanise ukulima, kuthi ukuthi nxa sebethole into yokwenza. Ngiyazi asibo bonke abazafuna ukulima, abanye bazafuna ukwenza eminye imisebenzi yezandla esishiyeneyo. Kuyenza ukuthi umuntu ebe nesikhathi sokukonsentrata entweni into zemasimu, ebe ngumuntu okwanisukubaza. Ngezinye izinto esizikhangelayo ukuthi at least nxa kuya kuba lama vocational training center abakhona ukuthi abatsha bekwanisa ukwenza eminye imisebenzi yezandla lapho abakwanisa ukuthi bezisebenzele khona. khona kodwa siyabonga kakhulu ngoba ayibaphakamile sibili ngobuningi babo umkhosi lo uhambe kuhle kakhulu njalo indinkimba yendaba iyona le ukukhangana nento lesidakamizwa kodwa ke lokukhuthaza futhi njalo ukuthi abatsha abakwanise ukuzisebenzela abasidingele imisebenzi ezandle ukuzenzela bebe ngabantu abakwanisa ukudinga imali yokwanisa ukuthi benjani besiphilise
siyezwa njalo ukuthi ubungomunye wabaqoqi balo umhlangano ubuhambe njengoba kuyini elikhangelele ukukwenza ukugcizelela kumbe ukufeza zonke izinqumo ezithethwe
ngingomunye walabo ababekhona ku-Youth League ZANU-PF so ngesikhiwa sithiwa khona ngama-retired singama-retired youth njalo sithi futhi njalo esivuze sibonise abanawethu laba abakhulayo ikakhulu phela these days kulalaba abakuthiwa ngama-2K bayafuna i-guidance from us as senior youth to guide them sibabonise ukuthi lathi ngesikhathi sikhona sasebenza njani nginje mina sengikhulile I am now 43 kulabantwana umuntu nami my first born she will be turning 19 gates ungomunye wabontanga abafuze bebone ngesindebele bathi indlela ibuzwa kwabaphambili I think la uvumelana lana so sifuze sibonise ke abantwana abontanga abasakhulayo ukuthi ngempela indlela ibuzwa kwabaphambili so as civil servants also we have to support the noble cause eka mongameli ukuthi laye uthi hash izidakamizwa bakithi ebantwaneni abantwana kabazigcine abantwana kabazigcine bekhule kahle ngoba phela bathike ilizwe lakhiwa ngabanikazi balo so sikhangela ukuthi abantwana ontanga abakhulayo yibe inkokheli zakusasa yibe sikhangelele ukuthi beyakhe phela leli lizwe yibe sibakhangelele ukuthi bathuthukise leli lizwe njalo into esifuze sibe yazi ukuthi ke uhulumeni okhona kathesi uhulumende obunjwe yiZANU-PF mina ngomunye walabo abamsekelayo lo uhulumende oyiZANU-PF
Hello ke ngumnumzana Thamuka Nyoni owayengumgcini sihlalo ogaja labasakhulayo kubandla leZANU-PF eMathobeleland North osengumqoqi womanyano wabafundisi owePastors for Economic Development njalo ekhokhela inkonzo yePentecostal Church of God eLupane ubekhuluma ecingweni loSithandekile Mhlanga weStudio 7 ekhona le eLupane kusenjalo Amapholisa athi inani labantu asebebotshiwe phansi kohlelo lokulwisana lokumemetheka kwezidakamizwa olusungulwe kumaviki amathathu edluleyo selikhwele laya kunkulungwane ezimbili ezinamakhulu phose amahlanu 2470. Izolo umongameli Emmerson Mnangagwa utshele umbuthano weLupane ukuthi sebesungula indawo zokwelaphela abantu abasebenzisa izidakamizwa ama rehabilitation centers uNtungameli Inkomo Studio 7 uqoqe lomnumzana Vumani Ndlovu umkhokheli wenhlanganiso ye Rural Communities Empowerment Trust njalo eyisakhamuzi seLupane
akuthandabuzeki ukuthi kumqoka ukhankasela ukuthi abasakhulayo bathiyane lezi dakamizwa into emqoka into ebukekayo kodwa kuyasweleka ukuthi nxa umongameli ube khuluma labontanga ebaqongosela ngobubi bezidakamizwa kuyasweleka ukuthi akhangele njalo imbangela yokuthi abantwana bathathe izidakamizwa kubangelwa izinto eziningi kakhulu okumele ukuthi yena njengengcunguthela kahulumende kuvume ukuthi balesandla ekuthini abantwana bahlale bengabathatha izidakamizwa ngabe kubangelwa ukuthi akulanto abangabe beyenza kulamsebenzi bangabe kubangelwa ukuthi ngabantu abahlala behlukuluzekile kuphela ezingqondweni esingathi ngesikhiwa ba stressed ngabantu okungelanto esingathi ehlala ibenza besenza bekulento abayenzayo engabenza bayibalekele lezo zinto so kuyasweleka ukuthi uhulumende adibane ngqole qinisa lokuthi la yolomthelela ekuthini abantwana bathathe izidakamizwa kungakho ke lanxa sikubuka okwenziwe ngomongameli ukuthi aqonqosele abasakhulayo ububi bezidakamizwa kodwa kuyadingeka ukuthi uhulumende laye ahlale phansi akhande amasu angenza ukuthi le into esisabalele kangaka iqedwe
umongameli Mnangagwa ukhuluma ngamanyathelo athi asethathwa nguhulumende wakhe agoqela ukuthumela amapholisa emingceleni yelizwe ungathini ngaleyo mizamo
ukwenqatshelwa kokungeniswa kwezidakamizwa kuma-border posts kumbe ngithi emngceleni yelizwe yinto emqoka kakhulu okumele yenzakale kodwa ngenxa yokuthi sesiphila emhlabeni kumbe elizweni eligcwele ubungilimbane kakhulu ngibona kungazukusebenza kangako ngokubana bona abangenisayo balakho ukuthi basebenze lamapholisa bawafumbathise kungene nje njalo uza fumana ukuthi kwesinye isikhathi nxa kungenziwa uchwayisiso oludephileyo kungatholakala ukuthi bonaba abantu abangenisa izidakamizwa balobudlelwano kumbe ngithi basondelele kakhulu kuhulumende bale protection bavikelwa kungenzakala nje ukuthi kube isifiso esingazukufezeka ngenxa yokuthi okukhulunywayo lokwenzakalayo ukuthi yena
Hello ke ngumnumzana Vumani Ndlovu isakhamuzi selupane njalo ekhokhela inhlanganiso ye Rural Communities Empowerment Trust obekhuluma icingweni le Studio 7 ekhona le elupane Izakhamizi zakobulawayo sezikhulumisane labaphathi ntambo benkampani yamandla kagetsi yeZimbabwe Electricity Transmission Distribution Company iZETDC zicela ukwaziswa ngokuthi zizacitshelwa sikhathi bani amandla kagetsi ukwenzela ukuhlela abakwenzayo ngemfanelo Izakhamizi zithi ngaphandle kokuphazamisa amabhizimusi ukucitshelwa amandla kagetsi mahlayana kuphazamisa izakhamizi ezigcina imithi emafrijini ngakho ke ukuhlala bazisiwe kuvikela ukonakala kwemithi kanye lokudla Ugeina Kumete Saidi we Studio 7 uxoxe lomgcini sihlalo wenhlanganiso yebulawayo Progressive Residents Association umnumzana Ambrose Sibindi ukuze sizwe ukunengi ngalolu daba.
Ngoba namagesi bawathatha lokho okuthiwa i-shedding, load shedding yabo. But uhlobo esihlalo ukuthi abasiniki isikhathi nabasiniki esingathi nalo hlelo olucacayo esingathi i-timetable ukuthi hhayi bahamba kulesi sikhathi kube kule sikhathi bahamba nje. Khona kuyasikhathaza kakhulu. Izakhamizi ziyathinga sibe ngaleyo ndlela. Sinanzeka ukuthi phezu kwalokho sihlala abandlela ababhadala ama-load limit abalamafika. Abantu laba namagesi ahamba for almost 15 hours. Enzala amagesi engekho abantu abanganqayingangela sasale babhadala imali ezimileyo. Ilihlupho futhi loleyo. Njalo sazela ukulaba amashopu abangenentuba nabathi ngama-generator alokudla okonakalayo bafika lapho isikhathi sokuthi bayalahlekelwa izindleko ezinkulu ngoba kudla okunye sokonakele usebe khonaphana emafrijini into engawathathengiseki so zokalezi nhlupho njalo sihlaze ukuthi abazali kakhulu omama kuyabathukuluza ngabathi basebephuma ngenxa yokulamagesi embeligari siyadinga inkulu one wokucala babo sokwesibili bale ngozi yokuthi bathathele iy'mpahla zabo okwethaku le ngozi yama-rep ahlukuluze ukuhlukumezwa ngabantu so sithi konke lokungumlando okukhona ngenxa yokuhamba kwamagesi siyizesa thina icace isebethanti lebe licacayo ukuthi iwathi ende amagesi ahamba isikhathi eside abuye isikhathi eside yikho sikujimanileyo lokho kuzese ukuthi loko sicela kulungisiswe
batheni bona abaphathi ntambo bezese
kulo babo wevele harare okuthiwa ngu-enginia mhlofo othena uhlupho lwamagesi ubona ungathi in the next 3 months luzaba sekucineni kodwa kabantu bakusola lokho ngoba isikhathi akhuluma ngaso siyakwazi ukuthi kuyabe sekuyiso singena kuwinta nesikhathi sewinta sawazi abantu abaningi amagesi awa ngenxa yokuthi kuyabe sekusokuqala so kuzananzela ukuthi khona kwabantu abakhulu ukuthi yokuzenzakala khonokho ngoba sithinta izesa akufanelanga imele silele thina sibe siyidinga ukuthi kanti ngani lo hlupho seyona izo sayibuye kithi cacwa ngayenhlupho zayo kodwa ngesesikhathi yona leyi 2-3 months abayithi leyo kuthi engxenye kuzabangcono kodwa wakathi esethina impendulo efanele bakwenze ukuthi abasiyi-timetable and sathi ukuthi asifuni ukuthi amagesi ahambe esigabeni okwenzile amahola amane ngelanga akuvumi ngoba abantu bayabhadala ama-fee so-ke siyabakubeka i-timetable bakuthi between 2 hours to 4 amagesi ahamba aphendule masebazazane bancediseke
olunye udubo olukhulunywa ngabezesa bathi bona intambo ezekhopha ziyantshontshwa ke la kukhuluma khonokho yini kungxoxo yenu lapho
yeso oqala sikhuzile ukuthi abantu bona abayabakhanya betshontsha intambo zamagesi ezekhopha siyakholwa ukuthi umuntu ololwazi indaba zamagesi ngoba lalwazi enelisi and bavuma labo ukuthi hhayi iqiniso sibili namanye amaaye abachathe yibo amawekhazi abo bavuma ukuthi hhayi lawo amanye abalekhanda kodwa esikutholileyo esingakwazi ukuthi kuthiwa kunabantu imeshini yamalayisensi ukuthi abantu bemenza ukuthi bathathe ikhopha bayigensa kwamanye amazwe i-ministeloship ngoba bantu bona abantu banema amalayisensi ukuthi bathathe ikhopha bayigensisa izikhanda kodwa ngakhanya lezimbabwe laba siyakwazi ishamba avala mdala asila khambani emayina ikhopha so bantu bona bezesa ikho kuhluphayo lohulumende sebemengezile okuthiwa ikhaulianiokayokuthiwa ijoko engenza uhulumende la i-security personnel sebeyangizibathe ukuthi amalayisensi ayawakhupheni liwawithdraw ebantwini ngoba yiwenza kutshontshwa kati xa uzathi umuntu uvumekahamba ayeoti ikhopha yena vele kungela mayini yekhopha labo kuhamba njani so-ke indaba yamagesi iyahlupha yokuthiwa kwezitambo iyahlupha kodwa sasisitafu ukuthi sabazi bathi abayenze masinya abakhuphi ikhopha bafake i-aluminium ngoba i-aluminium abantu abalandabala yibozenza ukuthi ukutshontshwa lowume kodwa lo hulumende layo sithe thina kakuphangise ukuthi awithdraw amalayisensi la abantu abanikiweni ngoba abantu labanaphela ikhophe lelayisensi ngasabopheki kodwa umbuzo ukuthi leyo khopha uyalithethe.
Hello ke ngumnumzana Ambrose Sibindi umgcini sihlalo wenhlanganiso yezakhamizi eBulawayo Progressive Residents Association ubexoxa ecingweni le Studio 7 ekoBulawayo. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphepha ndaba ajieneyo. Iphephandaba lobulembo beinternet lezimlife.com lilodaba lokuthi kulamadoda amabili aweHarare uFrank Mafati loTinashe Maruta abavume amacala okudlwengula lokuthathela imali abesifazane ababili. Ababili laba bavume ukuthi badlwengula abesifazane ababili kuphela hathi abathathu njengalokhu kade bekwetheswa. Iphephandaba leChronicle lilodaba lokuthi umongameli Emmerson Mnangagwa usekhangelelwe ukwethula ilanga lokhetho ngasiphi isikhathi ngoba isehambise ugwalo lokudwetshwa kwemingcele yokuvota olwe-delimitation ukuyadindwa lube yi-government gazette okutsho ukuthi kuyaba sokungumthetho ukuthi kuvotwe. Okwamanje sengidedela emuva ngelitshiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Hey Studio 7 ninjani? Hayi siyabonga. Sibonga konke nje likwenzayo ukusitshela izindaba mihlala amalanga. Siyezwa musi. Kula madoda la ahlala umakhara njalo abe CCC. Mina sengicabanga ukuthi amadoda la ngokwabo ngemqondo yabo vele ngokuzisa wabo sebeluzile lolu khetho. Ngoba la madoda la futhi ayikho into ayenzela abantu ikakhulu endaweni yasemandebeleni ngoba into engayisho umsakazi kuyikuthi amadoda ayafaka abantu wabo awina kobulawayo emadolobheni amakhulu. Beqede lapho ngenzi lutho bethi mabangenza ngalutho bethi bona yeyi guys izanu yiyo ebancindezelayo njani bona bayiwinyile ngibudget yaphuma for uBulawayo ibudget le iyakuphi ifinga sasebenzi kodwa kuyibo abaphethe izihlalo cha bantu bakithi singazodlala umuntu lingalinge bantu bakithi livotela oCCC lelo qembu o lelo party hayi alilayi kusasa ngabantu nje abazayela ukuphikisa beze bekufa wonke befuna ukubephikisa kuphela ngoba kusizayo manje ukuthi uthathe isikhundla lapho ukhale ngalo umuntu omthethele isikhundla uthi uyakuncindezela uncindezela njani ukunyiza amandla wonke ukuthi ibuza wehluleke ukubuza bantu bakithi i-MRP yikusasa labantu vukani bantu besezindebeleni vukani bantu basemathebeleni wonke nje.
Siyabingelela emsakazweni sabonga kakhulu ngomsebenzi. Siyadangala kakhulu ukuthola ukuthi iy'ngane zisezibulala nazo esikolweni ngoba kungela abazali abazali baphelwa imisebenzi elizweni iZANU PF yehlulekile ukukhanda amathuba emisebenzi bahamba bayofuna imisebenzi emazweni bashingane zona iZANU PF government yehlala sehluleka ufaka umthetho wokuthi esikolweni ingane zikwazi ukuthi ziphathwe kanjani lose zisele zona uswazi esikolo kumele lube khona zithola uswazi khona zizoqonda esikolweni ngoba emakhaya kusela abazali abazali bekho lamaphoyisa abo ekwazi ukuthi ngaphandle ingane ziyabotshwa amazisenza okuphuma endleleni labantu nje manje akusela umuntu obotshwa kumpunzi edlemini omunye obamba inkunzi yabamba ohijack imoto yabo hijacker owenza noma into ayithanda uyayenza as long as umuntu weopposition uyawathi kabotshwa amapolisa kamnanga kwabopha umuntu weopposition kuphela umthetho osekho kulelo lizwe angazi ukuthi bafuna ukuthi libe njani lelo lizwe bakhanda liphi lizwe mabe siya kuelection befike berige manje i5 years kuyabe kunjani kulelo lizwe ke sicele ukulibuza lina madodana ezanu PF believe gaul ukuthi lina i5 years enye lingayithatha zobe zinjani ingane zethu lebe linjani lelo lizwe lelo wemadoda sicela ukubuza lingasiphendula yini kodwa ngabe thiwa lingasiphendula sikajabula kakhulu siyabonga
Studio 7 salibona lonke elaleleyo hey nangapha komnyama ubambile emakhaya laba isirojo khona izano iroba isikiti yakuyaqhakathekisa abaholi bomdabu iqamba mangenzela amavoti roba so bengicela abantu bakithi wathi sebegugile emagangeni lathi sibazali babo sagugile emagangeni philana lempilo embenga lizwelela impilo yabantu bethu sivotheleni isinuku SCCC sizameni ukuthi sikhululizwe leli ngoba ayizano kuzano sedakeni oluzimo ungaziwa ukuthi siyasebenza nje kodwa ke ithemba lethemba ukuthi masingafuthe lokuzini leliqembu likaJamisa singabe ngcono sizameni amandla wonke ingarojwa zinduna lamasebhuku aba nikwayo boni izimali thina sihlupheke yabona
Studio 7 basakazi bethu linjani indani nje lonke hayi sibonge nje izindaba lisethulela zona sibonge impela sithi lihlale libambe injalo izikhiphe ezinjalo zichisa Studio 7 hayi siyabonga impela angizwile indaba ka Emerson Mnangagwa le kuthi ubese lubhane ha akulanto zayichila abantu khona ngale lubhane kulanto ezozayiyenza ibambekayo kumele ukuthi abantu belubhane behle bethi hayi nasibuza ke kupresident ukuthi ora K president njoba usubuyile lapha ukuthi uzocelebrate umgabe day sifuna ukuthi usitshele oku 1 ozasenzela khona kumbe oselakwenzayo lokho elathatha umbuso ikuyini kona panel upani izitarata zifila kula zibhedlela akwa izikolo ngamanguwa nguwa kuyafa akulanto ebambeka bayisebenzeni vele kahle kahle umuntu ubetshela abantu into ebambekayo bengaphokubuka bezocelebrate ama birthday abantu abafayo bekuyelanto abayitshela abayizakhamizi hayi lebirthday kamgabeveli iselebrethwa lomuntu osowazifilayo lo hayi waye kukuthi kuyaselebrethwa amabirthday akuselebrethwa obonikita mangeni ojezeto ziyaphapha emathebheleni ngapha ngale emashonaleni ke kuselebrethwa abomgabi ukuze sibone ukuthi okay into ezimbabhe zonke izinto zihamba ngi-free and fair njalo wonke umuntu akulamhlobo obandlululwayo ma kuselebrethwa abomgaba wabonkomo labo ziyaphapha engabandlulwa engaselebrethwa kuthi kulo bandlululo phela lapho yi
linjani kustudio 7 siyabonga bakithi siyabonga ukuhlakalisazisa konke okwenzakalayo mina ngisuka ngihlupheke ngabantu beyatshona bebuthelelwe lupani besiyajabulela umgabo wabulala abantu bakithi more than 40,000 bantu bakithi bephinda behluleka labafo wabo bona ababebulala layo ukuthi bafike bazoxolisa ukuthi hayi yithi esayenza lokhu lalokhu angazi abantu bakithi ukuthi lifuna ukuphalaziswa njani lihlanziswe sibili lokho elibhizitshwaya lisetshenziswa ngingavumi bantu bakithi ukusetshenziswa lithwaya lisiyatshelwa into ezingasebenziyo imgwaqo yelupani khapho sokugcina amaphotholi lisiya khonale eminye vele kakusabalwa angazi abantu bakithi linjani umgabe ngumuntu ongamcelebrate umuntu wabulalisa abantu ngegoground erephisa abafazi senza yonke into utshona ukuqoqobela usithi ujabulela umgabe ngibulima lo
Studio 7 linjani lonke basakazi nabalalela bahle siyabonga istudio esikhuluma into enhle liqiniso ebambekayo ekhangelekileyo futhi bengithi mina izano lebantu njengalokho okukhulumayo kungu-Chopping Golovana Sibanda enkaya izano bakithi ibulala ilizwe liqede nyanyanyanya hlifiza abantu ibaqede nyanyanya bagcwala iganga bebaleka bengithi mina ntoko engikhulumayo zwilinye ukuthi asibambaneni singabi ngamaqembu izasehlula sibe ntonye sibe mbumba sike siyikhiphe at least sesingehlukana ma sesithandake ngoba okunje siyahlala sibuswe yiyo kuphela lo nje singayehlukana omunye ufuna ukubusa ubusomila ifuna ukubusomila ifuna ukubusa sibalutshwana kangaka isicelo sami njengisikhangeleyo singaze sithini but iza sibusizana siphathe kabuhlungu siye mina ngomunye oyempini ukuthi ngizokhulula abantu bezimbabwe but still baboshe west kwazi kwabotshwa nami engithi ngiyakhulula le nto lena ngasiyayikhangela madoda siboneni ukuthi kuphathwe njani le zanu lena yomzwa lo president okhulume into zakhe siyale ebulala ilizwe liqedanya ogawulela abalabo bekhulume besiyale befakazela into noma irongo bayiqinise bayenza ngathi right hayi gawula ake likhangela abantu bakinemandebeleni ukuthi bahluphe kanjani bagcwele indawo zonke lezi ngiyabonga
ye kustudio 7 studio 7 njani lonke basakazi bestudio 7 labalaleli hayi siyaziza sindaba ezimnandi siyabonga ngendawo zonke thina sithi hayi sisithule nzima sibili ngezanu ngoba yeyi kwenzima lokhu ekwenza kithi lapho siyethusika siyenziwa wonke wonke ayisakwazi ukuthi senzeni
alawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318 ngiyaphinda njalo inombolo zethu zeWhatsApp +1 202 465 0318 Kwezemelika umongameli Joe Biden izolo wethule umbiko wakhe kwele Poland phambilini kwelanga lokunanza ukuqala kwempi yakwele Ukraine lele Russia eqale nyakenye. UBiden uthembise ukuthi elemelika lizaqhubeka liphathisa ele Ukraine ukuze linqobe ele Russia. Ngesizwe amazwi kamongameli Biden.
Well, I just come from a visit to Kyiv and I can report Kyiv stands strong. Kyiv stands proud. It stands tall. And most important, it stands free.
Lawo ke ngamazwi kamongameli Joe Biden ekwele Poland. UBiden ngomvulo umangalise abantu wathi thuthu kwele Ukraine engalindelwanga. Wazise izolo ukuthi elemelika liza kupha njalo olunye uncedo kwele Ukraine olwezikhali ezifika amadola ayizigidi ezingamakhulu amahlanu i-$500 million. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lolandela izombusazwe welemelika umnumzana Tim Muringai.
Hayi sibone ukuhamba kukamongameli Biden esiya e-Ukraine kuqakathekile ngoba bathi yona ngesilungu it's positive reinforcement or immoral booster ukuncedisa ukuthi amabutho e-Ukraine athabe and ahambe phambili ngomsebenzi abalawo kathesi. Into eqakathekile is ukuthi thina mhlaba wonke jikelele akula muntu ohambileyo e-Ukraine from other countries ngama-Ukrainians ame wodwa kodwa banikwe insimbi zokulwisa ngamanye amazwe njenge-Europe, Western Europe, England, Germany, Poland, lani against Russia. Lokho ukuhamba kukamongameli kuzayenza ukuthi bona balwe ngethemba lokuthi ilizwe lo amazwe wonke ancedisayo they are with them behind. Ngoba siyakwazi ukuthi America is the number one country in the world when it comes to military and economy. I-China ngathi asisondele duzane.
Abanye bathi ngabe engakwenzanga ukuya khona le kwele Ukraine abebandla lama Republicans ubona ngani izizathu zabo zingaba ziqondile na
esoloko okuhamba kukamongameli I think is very good for the Ukrainians and their moral boosting la lokuncedisa yena umongameli uBiden lapha sesikhangela ukhetho luka 2024 ngoba abantu abanengi even in the Democratic Party eyakhe bathi hayi unganithwa sekhulile umele ahlale phansi anike abancinci isikhathi labo esokubusa.
Lo ke ngumnumzana Tim Muringai olandela izombusazwe welemelika ubekhuluma ecingweni leStudio 7 eseOhio ngapha kwelemelika.
Ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni
esikuzwayo kungayisikho esikubonayo. Sidinga iqiniso. Sitshelwa izindaba ezingaphelelanga, silahlekelwe liqiniso. Ngesikhathi sohlupho, amaphupho ethu, ithemba, lezifiso zekusasa enhle, kwenzakala uma abezindaba bekhululekile. Kumsakazo we-Voice of America, silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu. Sixhumanisa abantu ngokubethulela iqiniso. Kumsakazo we-Voice of America, silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo.
Isikhathi iso singasavumi ukuba siqhubeke sonke, kodwa singakehlukani kesikhangeleke ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Kulandela umkhosi wokunanzwa kwelanga labatsha izolo elupane eleRobert Mugabe National Youth Day, abakade bekulo mbuthano bathi bazasabalalisa umkhankaso wokulwisana lokumemetheka kwezidakamizwa. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lakho kuzilalela ku-www.voandebele.com. Asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye. Igama ngu-Chris Gande. Lingasibamba njalo lamhlanje ntambama ngo-half past seven.